Aba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ali tshona njani zilukandaba ulamukela eStudio 7 ngolwesine mhlaka 26 amabasa 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
we are very prepared for the elections, very much, and
si phakathi kokulungiselela ama elections. Ntemba inanzelele ukuthi lezeki eyo ezabamba ama elections ethu iyalungiselela. Bengaqeda umongameli welizwe uzabeka ilanga lokhetho lokusemthethweni.
Umsekeli kamongameli welizwe uRetired General Constantino Chiwenga uthi amalungiselelo okhetho lweZimbabwe asekuzinga laphezulu.
Okwamanje okwanamhlanje iqembu lethu lihambile ke libhalele iminista uDayes Justice Litigal and Parliamentary Affairs eyiyo eyapha icele labochamisa imali evela kugovernment ehamba kuma-political parties.
Icele le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lithi lamuhla lilobele uhulumende incwadi limazisa ukuthi lalo lifuna ingxenye yemali yokulungiselela ukhetho. Izizalwane zeZimbabwe ebezikungxoxompikiswane enzele eWashington DC eMelika zithi kusovala ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukunqoba ngenxa yemithetho yokhetho engaqedakaliyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi amalungiselelo okhetho olumqotho njalo olukhululekileyo asekuzinga laphezulu. UChiwenga uthi umongameli Emmerson Mnangagwa usemelele nje ukuthi abe commission ebona ngezokhetho eyeZEC igqibe umsebenzi wokubhalisela ukuvota andubana anqume usuku lapho abantu abazavota khona ukudinga umongameli amalunga edalele ephalamende kanye lenkokheli yombuso yezabelo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma ngemva kokubuzwa ngumsakazi weStudio 7 iVOA embukisweni walonyaka wamabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair ngemva kokuvula umhlangano wabamabhizimusi, uChiwenga uthe uhulumende uyaqhubeka kuhle emalungiselelweni okhetho lwalonyaka, njalo abekhomishini eqondisa ukhetho abeZEC bangavele baqede okumele bakwenze ekulungiseleleni lolukhetho. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzahle ethule umbiko owazisa ngelanga lokhetho.
We are very prepared for the elections, very much, and
si phakathi kokulungiselela ama elections. Ntemba inanzelele ukuthi lezeki eyo ezabamba ama elections ethu iyalungiselela. Bengaqeda umongameli welizwe uzabeka ilanga lokhetho lokusemthethweni, ukuthi amabhizimusi abantu, imali zabantu abainvestayo zizaba zisezandleni eziright after ukhetho esizabalalo olukhululekileyo.
Kusenjalo umbukiso wezokuthengiselana lezamabhizimusi OZITF uqhubekela phambili kobulawayo lapho lonyaka amazwe amaningi abukisa khona agoqela oJapan, iKenya, iMalawi, iTanzania lamanye alezindlu zokubukisa ezinkulu, kuthi amanye anjengeGermany, iIndia, iChina lamanye aweEurope amelwe ngosomabhizimisi abazimeleyo labatshali bemali. Ngasikhathi sinye kuqhutshwa imihlangano ehlukeneyo yabosomabhizimusi. Lonyaka eleSouth Africa lehlulekile ukuzobukisa eZITF, loba nje babethembisile nyakenye ukuthi bazaphenduka. Abogatsha lwezokuthengiselana kweleSouth Africa bebekhangelelwe ukukhokhela iqula labosomabhizimisi balelo lizwe, kodwa abakho lonyaka kuZITF. omele ezamabhizimusi esigodlweni sommeli weSouth Africa eZimbabwe umnumzana Frank Stevens wethule umbiko othi ukuswelakala kwemali ehlelelwe ukuza eZITF kanye lokuhlawulela osomabhizimusi njengaminyakeni yikho okubangele ukuba bengenelisi ukuza eZITF. Ongene umbukiso walonyaka ngelanga lamabhizimusi unkosazana Nokuthula Ncube uveze ukudana kwakhe ngokungezi kwabosomabhizimusi beSouth Africa.
Osomabhizimusi beSouth Africa lonyaka babuya ukuzobukisa ngamabhizimusi abo ngapha kweZimbabwe ngoba eminyakeni bande ukubuya lamabhizinisi abo babhadale zonke indleko ezabe zifunakala ukuthi abantu babone ukuthi bona baqhuba njani ibhizinisi. Ngakho mbona ngapha kweZimbabwe kuzaba lokunzima sibili ngoba abaningi bebejwayele ukusebenzisana labo abantu beSouth Africa.
Inkokheli yeZITF yehlulekile ukukhuluma ngokungezi kweSouth Africa lonyaka ngoba bebesemhlanganweni lomkakhe kamongameli welizwe unkosikazi Oxley Liam Nangagwa. Umbukiso weZITF walonyaka uqale kuthanya mhlaka 24 uzagqitshwa ngomgqibelo 28 Mabasa. Kusukela ngolesibili kuze kufike namhlanje bekungamalanga abosomabhizimusi. UZulu uzangena embukisweni kusukela kusasa mhlaka 27 kusiya mhlaka 28. Umbukiso walonyaka uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Sustainable Industrial Development Inclusive Competitive Collaborative. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye okhangelele ukuvula umbukiso walonyaka weZITF kusasa ngemva kwemini enkulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abohlangothi olubona ngokubuthaniswa kwemali kahulumende olweZimbabwe Revenue Authority iZimra bathi kulamankampani kanye labantu makhaza abalezikweleti zemithelo ezingamadola edlula amabhiliyoni amane i-$4.2 billion. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokhu kwethulwe ngumqondisi walolu hlangothi uCommissioner General weZimra unkosikazi Faith Mazani emhlanganweni wohlangothi lwakhe labosomabhizimusi kobulawayo namhlanje. Unkosikazi Mazani uthe isikwelede lesi ngesenyanga ezedluleyo kusiyafika inyanga edluleyo ekambimbitho lonyaka, ethi njalo isilinganiso sokungamachumi ayisitshiyagalombili ekhulwini i-80% semali leyo yimali ekweledwa ngamabhizimusi azimeleyo.
I-80% yesikwelede lesi yisikwelede samakampani aku-private sector. Uhlupho sibona kuyikuthi iningi lamakampani wonawa awabhadalwa imisebenzi abayenzela uhulumende ngenxa yesimo sezomnotho welizwe.
Iningi labamabhizimusi abakade bekulomhlangano bakhalaze ngokungasebenzi kuhle kweZimra ikakhulu ukulahla kwezincwadi ezihlukeneyo emahofisini eZimra. Umnumzana Moses Kuture uthe laloba iZimra isisebenzisa indlela zebulenjini ekuhleleni imithelo lekugcineni ulwazi lengwalo eziqakathekileyo, kungaba kuhle ukuthi ibone ukuthi imitshina yayo ayisoze ife okwesikhathi eside njengalokhu okuke kwenzakala enyangeni ezidluleyo.
Kanata kukompita on the global stage.
Kumele iZimra ilungisise imitshina yabo ukuze benqabele ukulahlekela imali ngenxa yemitshina engasebenzi kahle.
Umnumzana Stanley Moyo isakhamuzi sakobulawayo uthe le yimali eningi kakhulu, ngakho-ke ucabangela ukuthi abalolu hlangothi bengabe bengakhulumi iqiniso ngalesi silinganiso semali, ethi akwaziyo yena yikuthi uhulumende nguye okweleda imali eningi.
Hayi bo, le yimali enkulu kakhulu. Ngibona ingani okunye sesephambi kungezelela nje amanamba ukuthi ukhanye ngani isikwelede sikhulu esivele ebantwini. Kodwa ungakhangela kakhulu uhulumende nguye oyabe vele ekweleda iZimra imali eningi ngoba yibo abalabantu abaningi njalo yibo abasebenzisa izinto eziningi zakuleli lizwe.
Umnumzana Michael Ndiweni uthe isikwelede lesi asimangalisi ngoba kutshengisa ukuthi umnotho welizwe ufile, ethi uZulu uvele uyehluleka ukubhadala amanzi lezinye indleko, ngakho uhulumende kumele avuselele umnotho welizwe.
Ngicabanga ukuthi indaba yokuthi iZimra is owed 4.2 billion akumelanga imangalise, ngoba mbona kanti sibonakala sokuthi umkhono mvele usifele. Abantu abaningi bayehluleka ukubhadala ama-taxes, kuyafana lokuthi vele kathi sokhangela even izakhamizi ziyehluleka ukubhadala ama-rates, ngoba indaba yomkhono mvele injani iyahlupha, abantu bayaswela imali ngenxa yokuthi umkhono ufile.
Ibuzwa iZimra ngokuthi ingabe ithatha amanyathelo bani ukuthi ilandelele izikwelede lezo ebantwini, yona ithi balamandla okulandela abantu njalo bayakwenza lokho isikhathi sonke, kodwa bakwenzela ensitha ngenxa yokuthi umthetho awubavumeli ukuthi baveze abantu abangabhadaliyo. Umphathintambo wombuso wezabelo umnumzana July Moyo, onguye obebambe isihlalo somphathintambo wezemali, nguye okhulume kulomhlangano. Umoyo uncome iZimra ngomsebenzi wayo, ethi kumele bazitshayele ihlombe ngoba laloba umumo ubumubi, ilizwe lenelisile ukubhadala izisebenzi zikahulumende.
Kumele siziqhenye ngokuthi besenelisa ukubhadala ama-civil servants ethu, bebeyithola ngenxa yokuthi belivumela iZimra ukuthi ithathe imali kini.
Umhlangano walamhla ngomunye yemihlangano eyenziwa ngaphansi kombukiso weZimbabwe International Trade Fair ngenjongo yokuhlaziya inhlupho abamabhizimusi kanye labeZimra abahlangana lazo ngenxa yemithelo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingaqhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6040, laku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ukhathi lethu ele VOA Ndebele.
Icele leMDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe lithi lamuhla lilobele uhulumende incwadi limazisa ukuthi lalo lifuna ingxenye yemali yesigidi esisodwa lesithiyagalombili, i-$1.8 million iyokulungiselela ukhetho eyaphiwa olunye uhlangothi lweMDCT olukhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Lokhu kulandela isinqumo esisanda kwethulwa ngumthethwandaba ophezulu esikhomba ukuthi akucaci ukuthi onguye umkhokheli weMDCT yoqobo ngubani. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Witness Dube esikhulumela sikankosazana Thokozani Khuphe.
Kodwa ngokuthi kuphumele okakade bengakufuni, sebekamba amanga besithi umhlonitshwa uJaji Francis Bere ukhangele indaba ebebengazithanyekanga. Kukanti uJaji ufake lesi sinqumo ekhangela ukubana impikiswano ekhona enkulu kikho konke lokakade bekutshe, ngoba bona bebefuna ukusivala ukubana sisebenzise ibizo le-MDCT lama-logos lama-symbols. Ujaji wasekubona-ke ukuthi hayi, zonke lezi zinto kayisizo eziqakathekileyo. Okuqakathekileyo ukuthi libe kwazi ukuthi umkhokheli oqotho webandla lenu nguphi. Bathi besikhipha ehhovisini lakobulawayo nge-expoliation order, asizange siphikisane lomthethandaba, sayamukela khonokho noma sathi sasilesikusolayo, ngoba thina yithi sasiqala ukuba sehhovisini bona basebenzisa i-expoliation order ngendlela engayisiyo, basithola isinqumo asabachiya benjalo, asizange sisole umthethandaba.
Manje kuyini elizakwenza ngalolu daba?
Thina kulesi nqumo esikhulu esisithangeleleyo njalo mhla ka 30 lapho i-constitutional court ezahlala khona isidikida indaba yokuthi umama uMakhuphe waxotshwa ngokusemthethweni kumbe ngokungekho emthethweni eParliament. Okwamanje okwanamhlanje iqembu lethu lihambile ke libhalele iminister SAS Justice Legal and Parliamentary Affairs. Eyiyo eyapha icele labochamisa imali evela ku-government ehamba kuma-political parties. Kanti kusiya ngaphambili iparty izaba le-standing committee ngayona lisonto ezayo, iyo eza kusho ukuthi kusiwa phambili ngalokhu yikuphi. Kodwa hayi, inhlelo zeparty ziyaqhubeka, ama-candidates lama-prospective candidates bayaqhubeka. Sizakwaziswa maduze kubana ukukhetha kahle kahle wonke ama-candidates azabe leli party kuya kuzayenziwa nini. Kodwa nje kulona leli viki elizayo.
Siyezwa njalo enye imbiko yokuthi ibandla likhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe, likhokhelwa nguMnumzana Chamisa, bazama ukuxoxisana ngendlela yokubambana njalo. Kungabe kuleqiniso yini kumbiko le?
Labo ngabantu abangafuni nje ukukhuluma lomuntu ongabe elomqondo ochene lwabo. So lokho abakukhulumayo ngamanga aluhlaza akuzange kwenzeke, abazange benze into njengayena leyo. Kodwa bayathanda nje ukuthi baye kwabaphephethi bendaba bafike bakhulume bazenze ngathi ngabantu abafuna ukwakha isizwe, bona bengafuni ukwakha isizwe. Lizananzelela ukuthi vini ukukhuluma kwabo kwaizolo bekhuluma ngokuthi bafuna ukuthi bona bafake ama-candidates kuzo zonke izindawo zabameli bedala ephalamende ezingu-210 beyi-MDCT yona le ekaChamisa. Kodwa abane-alliance document abayisayinela nayo bayivumelana nabanye, sebeyichithile nje into bayichitha bephambi komthetho kuyini abaphephethi bendawo. So ngabantu abangalandeli izinqumo, abangalandeli umthetho.
Hello-ke, ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe, umkhokheli welinye lecele lama le-MDCT, sixoxelaye esicingweni ekobulawayo. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama, sixoxa ngokukhulunywa ngabesifazana emhlanganweni wamabhizinisi we-Zimbabwe International Trade Fair. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Sokusele inyanga phose ezintathu kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa amabandla ezombusazwe kunye labancintisa bezimele belokhu bemadolonzima. Abanye belokhu bengakethuli lo mhlahlandlela wemikhankaso yabo okokwenzela ukuthi abavoti benelise ukuba kwazi ukuthi kanti vele bathembisani uZulu bengakhethwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo, endawonye lowake waba ngumeya wedolobho lakobulawayo umnumzana David Ndlovu, njalo oyisiphathamandla sebandla leZANU PF onguye ongumqalisi ziba.
Ye, hayi lolu nyaka mbona lulomehluko lancanje amamanifesto angengita wakho kuba abantu abaningi sesikubona ku-social media. Awasagijimi nokugijima njengalokho ababekwenza abantu, sibala nje abantu bezikhampeyina befaka amagama abo, ubona nje ku-social media ukuthi ngizibani umelele ibandla nizakwenzela ukuthi sohle ngikubona kuphela, sokulo mehluko.
Ye, mnumzana Fuzwayo, wena uthini ngalokho okwenzakalayo ukudonsa amadolo esingani siyakubona kusenzakala?
So ziyabe zisayithukele kungela zingelasho ukuthi ezaqala yithi. And normally ngokwazi kwethu iZamkhefu yade siba yi-trend ekadiseta i-pace. So abantu maybe abanye basathile ukuthi basalinde yona ukuthi ayisukume sibone ukuthi kanti vele iplaneni. Manje labo ngani December bele-strategy esi-different. Ngani bayadileya bathatha isikhathi sabo, ngazi ukuthi basalungisana izinto zabo zanezi eziningi engathi kaziqolile zingamanga kuthi. So I think yikho kubambe wonke umuntu ukuthi basukume bagijime, ngoba wathi bangagijima kakhulu phambili nxa amadoda lawo eselandele emuva abe sebabambe yonke iiplan zabo ebegcine bebachitha. I think yikho kubabambile abaningi ukuthi besukume begijime.
Babundlovu, bakhona abanye abathi umongameli Mnangagwa okubangela ukuthi engayenzi imihlangano yamarali okwakathesi yikuthi kalaqinisa ukuthi engabizi irali ingagcwala yini e-stadium.
Limboni ayifani yachiyana.
kodwa ngokunanzelela kwami mina ikubana kusukela ngesikhathi esiba khona uchithethe isikhathi esiningi esaxotshana lokuzama ukuchasisa okwenzakaleli izweni lokuzama ukungena emazweni la njengoba ukusazi ukuthi thina njengezimbabwe besihamba sicabana labantu bonke emhlaba wonke lezithonzi zonke esozama ukuchasisa nje kucholisise kwenyindaba ukuthi samukeleke lapho besikhanyazile singamekeleki khona soqeda isikhathi esiningi esekwenza khonokho ukuzama ukudinga uhlobo lobungane lamazwi la ebesivele sesikhuthekane lawo singasafuni ukuba thina besizitshele ukuthi asilandaba lomuntu wonke emhlabeni ngaphandle kwethu kodwa besezama ukuchasisa amazwi wonke ukuthi sile ndaba labo yikho kumbona ingane okubambileyo.
Mnumzana Fuzwayo, wena uthini ngalabo abathi bona ukungaphumeli egcekeni baziveze abafuna ukuncintisa akusozokuphe ithuba labantu ukuthi bakhethe ukuthi kahle kahle bafuna obani? Uthini wengakho?
Yebo, ngezinye indlela kungaba liqiniso but kodwa nothi kangako ngoba esikwazi ukuthi kusukuma bazasukuma abantu asoze bahlale kuphela bethu into nje ukuthi bayadileya kuphela but kodwa kusukuma bazasukuma labantu of course bahlezi bathile bamele impilezi ukuthi bavuka zabuya besithini baningi abantu abakathesa bahlezi fuye abahlezi phakathi laphakathi abangelashiwe so ukulinda basalindile abantu but engikwaziyo ukuthi nxa sobesukuma especially i-ruling party labezasukuma khona izasukuma ngesinye isiqubo esiyesabekayo so ingakwazi ukuthi iyethusa abanye abantu bewele kuyo ngoba kathesa ukuwolaba abanye like i-NPC license iqalisile ukugijima so maybe abantu beqalisile ukuyi-assessa ukuthi yona ingabe minjani sebelinde laba abalokhu besathule ukuthi mhlambe bona bazabuya ukuthi kungaba le-effect kangako hhayi ayidoubt ngoba definitely azasukuma amabandla lawo.
Babu Ndlovu, nxa kusenzakala khona lokhu kungakhanya ukuthi kuhamba njani abantu benga amabandla engakhankasi njengalokho esikubona ngeminye iminyaka akusoze na kubangela ukuthi kugcine kukhethwa abantu abangayenziwa ngalokhu ngesilungu okuthiwa yikuthestwa?
Okokuqala ukuthi abantu kufanele bazi ukuthi bona bakhetha umuntu onjani. Isikhathi esiningi into eshupha eZimbabwe kubana abantu abakhangeli ukuthi umuntu ozabamela and wayefakele ibandla umuntu onjani. Basuka bakhangele kakhulu ibandla bangakhangeli ukuthi ibandla lifake umuntu onjani. Uyathola ibandla lifake umuntu ongaziyo ukuthi kungani efaka kulesi sikhundla afake kiso. Uthiya umuntu ongenza ulutho loba ongabamela ugqobo ngenxa yokuthi uvela kulelo bandla bengananzeleli ukubana ayisikho lokho. Ngingakuthatha ngokuthi like izisebenzi zingakhetha umuntu oya ephalamende elanda ukuyazinyumbezela zitshiya umuntu ongazimele ephalamende. Abantu lakhe ngikhulume njani abantu bakobulawa bayekhetha umuntu ozokuyamela iHarare kobulawayo betshiya umuntu ozamela ibulawayo iHarare. Yiyo into enginanzelela ngoba abantu abaningi abawazi umsebenzi ikakhulu abaningi engibananzelela elizweni ukuthi umsebenzi ka-MP eParliament ungowani abaningi abawazi ngiyangikunanzeleli ukuthi umsebenzi ka-councillor abawazi wazi umuntu esithi thina sifuna u-MP oza kuba khona ezimfeni bese ngizukuthi umsebenzi ka-MP kuba khona ezimfeni ikanti-ke kulama-issues a-legislative okumele ama-MPs bawalande into okumele ukuthi ngaye bazikhangela abantu zenezo.
Alo-ke ngumnumzana David Ndlovu, isiphathamandla sebandla lezano PF owake waba ngumeya wedolobho lakobulawayo, ubexoxa endawonye lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzanqoba kukhetho oluzayo njengoba amabandla aphikisayo angani kawakwazi akwenzayo. Okuninga sikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7 esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwethulwe ngabakhulume kungqoqompikiswano lamhla eWashington DC kwelemelika izizalwane zeZimbabwe ezintathu loba nje esinye sikubeke sobala ukuthi uMnangagwa anganqoba ngenxa yemithetho yokhetho engaqedakaliyo. UNkosazana Linda Mujuru wenhlanganiso yeGlobal Press ebiqoqe umbuthano lowo kanye loNkosazana Wazanaye Mute wephephandaba leNew York Times bathe uMnangagwa ukhanya engani uyakwazi akwenzayo okwamanje ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Unkosaza Namujuru uti oza kwenza umlango kwa angobe ukuthi amabandla aphikisayo amakamkamu njalo uyakwazi akwenzayo.
I think umlango kwa is likely to win because there's no strong opposition to Kosen and there's so much confusion within the opposition party.
Umlango kwa kusobala mina engibonayo ukuthi uzayo ngoba amabandla aphikisayo amangcono. Ngathi akukhanye okwenziwa ngamabandla aphikisayo ikakhulu elikhulu ele MDCT lapho kunokulwisana
Loku kusekelwe ngunkosazana Mude othi uMnangagwa uyakwazi ukukhankasela ukhetho lalabo abamsekelayo kukhanya belamadla abuzani okungena kukhetho.
What I'm seeing on the ground, like with how he's more organized, and also I'm looking at all the benefit tenders that have been rolled out this week.
Kanye kubona kusenzakala eZimbabwe emphakathini ukuthi uMnangagwa wenza akwenzayo njalo ibandla leZANU-PF seliveze abantu abazangena kukhetho lwama-primary sesikwazi kunje ukuthi ngobani abazancintisa kukhetho lolo njalo kukhanya engani bayakwazi abakwenzayo. Kwanti-ke ngale ngasebandleni le-MDCT akwaziwa ukuthi ngobani abazancintisa njalo bayalwa okumangalisayo.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe esikhulume emhlanganweni lo uMnumzana Charles Mutama wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora for Democracy uthi uMnangagwa uzanqoba kukhetho lolu esebenzisa indlela ezingaqondanga. Kulabantu abambalwa labo abathi uMnangagwa uzanqoba kukhetho lolu abagoqela uMnumzana Paul Keon, umlobi njalo oyintatheli zindaba yeBritish Broadcasting Corporation. Abanye bathi kukhanya engani lo nyaka kuza kwenziwa ukhetho olubalulekileyo. UMnumzana Phithizela Ngcobo, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, uthi okuqakathekileyo yindlela okuza kwenziwa ngayo ukhetho lolu.
Kungani kule nhlansi yethemba mbijana lo nyaka ngoba ngeminyaka lezinengi ngalesi sikhathi nxa kwakulokukhetho udlakela laba beseluqalile kodwa kwalo nyaka kungani hhayi udlakela alukho. Njalo sike sezwa umphathi ntambo wezangaphandle kwelizwe i-Foreign Affairs esilikhona khona hhayi bazimisele ukwamukela impumela yokhetho.
UNkosazana Nosizwe Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika, uthi kungeke kwenziwa ukhetho olubalulekileyo kwele Zimbabwe.
Ngendlela okhanya ngayo ukuthi my lessons lie with free and fair. I'm going to have into ends and I'm going to save you. But even now, I'm going to tell you that America is in the democracy. The free and fair elections, guys, they're saying that. So, as Zimbabwe, uncle.
Abakhulume kungqoqompikiswano le eWashington DC baphinde bakhuluma kabanzi ngokuhlupha abemba igolide kweleZimbabwe. Bathi kumele bancediswe nguhulumende ukwenzela ukuphandela impilo imuli zabo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, igama lami nguKips Dube.
Fasi umuyi esigqibela uhlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi amalungiselelo okhetho lweZimbabwe asekuzinga laphezulu. Icele leMDCT elikhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe lithi lamuhla lilobele uhulumende incwadi limazisa ukuthi lalo lifuna ingxenye yemali eyokulungiselela ukhetho ephiwa amabandla wonke. Silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gandhi lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.